omama bemaphandleni bathi kumamanzonzo womnotho kuhlanga lendlala esemakhaya sekulethwe ubunzima kibo. Unkosikazi Sorile Moyo oyisakhamuzi esiZubane ward 15 eGwanda South ongufelokazi uthi bathwele amagabha abuzayo emakhaya.
Siyahlupheka, sesikhulile, amanzi siyahambela khatshana. Kodwa-ke ngakuthiwa silamanzi eduzane, ngiyakwanisa ukuzilimela impidi yami ngibe ngiphele nakhonaphana. Ngiyakwanisa ukuthi ngisawuto lami lethukela lami. Angihluphi mntwana ngoba siyayibona impilo yanamhla iphila ngokuthi uzincedise. So kodwa ngendaba yehlupho lamanzi kokwisihlo ukuthi siyehle ukuthi sizibhabhise singabasele. Njalo uyakwazi mntanami nxa singumfelokazi, akunamuntu okunakamela ngoba uyabe ungumama ungubaba phakathi komuntu. Zonke izinto ziyaba ziwuxakele zikhangelelane lawe. Uyabe ufisa ukuncediswa kodwa kungalali lutho ngalingakuncedisa. Kodwa nxa singathola amanzi sinakho ukuthi sizimele sizincedise mntanami, siyaba lohlupho olunganeni.
Amazwi la agcizelelwe nkosikazi Ellen Ncube esinye isakhamuzi esiZubane kodwa ngabe bayabolekiswa izimali zokusungula inhlelo zokuziphilisa.
Okuthi ngabe isikhosho sethu siyavuma ukuthi sibe lamanzi amaningi, siyenze izingadi njalo okunye okwenze njalo sifuna ukuthi idamu lethu ligqibelekile kalibambe manzi. Izifuyo ziyabe sezinatha edamu, so idamu kalila manzi selicijile, izifuyo sezinatha khonaphana ngoba kathesi kunzima siyathenga ukudla. Ngabe kuba lokuthi okungamalonyinyana okuthi omama sikwanise ukuthi sithole imali yokuthi silone, sikwanise ukuthi kumbe sizithengele onkukhu zethu, sifuye inkukhu zethu, kodwa imali izosihluphayo ukuthi singomama siyenze khona lokhu. Sicela ukuthi ngabe kuloko imali
isiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nhliwane uthi omama bemaphandleni bathakazelele usuku lwabo bunyanga edlulileyo bekhala ngokuthi impilo iyayisiba lukhuni.
Isizwe osisithuthuke phambili idrawuseseizalo abantu abasebenzi, omama basala lentandane eziningi ezifuna isikolo lokudla benjalo bengasebenzi. So nxa ngikhangela ngibona impilo yabomama yehle kakhulu, sibabuyisele phansi sibacindezele. Amanzi emakhaya lonyaka nge-drought leyo abantu abalamanzi, nge-drought le abantu abalakudla bekhangelele ukuthi ngabayaholiswa.
Kusenjalo abafuyi benkomo ezansi emandebeleni sebekhuthaza ukuthi bengathandabuzi ukuhlabisa iinkomo zabo ivaccine ye-general disease esiphekwa kuleli. Ingcwethi kwezokufuywa kwenkomo umnumzana Sigalazo Dube olilunga le-International Livestock Research Institute uthi abalima kumelanga besabe ukusebenzisa lawo ma-vaccine abo hlangothi lukarhulumente olunakekela izifuyo lokwelatshwa kwazo ole-Department of Veterinary Services bathi balama-vaccine afika inkulungwane ezingama 50,000 azasetshenziswa ukuhlaba inkomo kulesi sabelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.